Umahluleli wedalela High Court uJustice Bisiray Kwenda uthe isicelo lesi esibekwe ngabe CCC edale ngasihlelwanga kuhle ngoba amagqwetha ebandla leli gawenzanga umsebenzi ngemfanelo kudaba lolu amalunga awe CCC abesithi ukuxotsha kwabo ngumnumzana Sengezo Chabangu edayele eParliamente kwakungekho emthethweni besithi ngabamazi uChabangu ozithi ungunobhala jikelele webandla leli uKwenda wazise ukuba udaba oluvele lusemthethwandaba olokuba uChabangu ungunobhala weCCC lobahatshi kumele luthoniswe okugcweleyo amalunga lawa engakaceli ukuba okwenziwa nguChabangu kumiswe. Igqwetha likaChabangu umnumzana Ngqobani Sithole uchasise okwenzakale emthethwandaba esithi bayathaba ngesinqumo lesi.
Lolo ikufake kwacaca ukuthi ama applicants lapha angifuni ukusebenzisa ibali lithi uChamba kodwa abazange bazibambe ngendlela okufuze bazibambe ngayo. Kusitsho ukuthi bakwazi ukuthi bafayile ama-summons. Ama-summons ababewafayilile hhayi ngokuthi khonokho asebekucela kathesi ku-application kube yikho kudetermine. Ikhothi ithi nxa kungela bufakazi obubiswayo ukuthi indaba leyi icazulule yona izakwazi njani ukuthi uzibane nguzibane.
Uqhubeke esithi amalunga awe-CCC kumele abekwazi ukuba uChabangu ulamandla okuxotshisa wonke amalunga ebandla leli eParliamente ngoba wakhethwa ukuba ngunobhala jikelele we-CCC.
Kodwa nje ngendlela sithabile ukuthi sikubone kwaba njalo ngoba yithi kade si-aplayele ukuthi kube njalo kodwa isincitshile ama-cost angani athe xaxa kodwa kungasenani yikho sokukhona.
Omunye umfakazi kudaba lwe-CCC loChabangu umnumzana Jameson Timba utshele intatheli izindaba ukuba umthethwandaba ukubone kufanele ukuthi kuthonisiswe okwesikhundla sikaChabangu kungakakhangelwa izicelo ezihambelana lodaba lolu. Isikhulumeli se-CCC umnumzana Promise Mkhwananzi uthi loba nje beyamukela okwethulwe lidale ngabamazi uChabangu athi usebenzelana leZANU-PF.
UChabangu usetshenziswa nje libandla leZANU-PF ukudunga amanzi ade clear awe-CCC lokuzama ukudiliza ke ubukhokheli buka-advocate Nelson Chamisa kodwa ngokuthi sebehlulekile ke ukwenza lokhu njalo sebesebenzisile uChabangu bafika lapho abafuna khona.
Kodwa ibandla leZANU-PF liyakuphikisa lokhu lisithi lokhu okwenzakala kubandla le-CCC akulane lelibusayo. Isikhulumeli seZANU-PF umnumzana Farai Marapira uthi bazalandela okuzaphuma emthethwandaba.
ZANU-PF would not tell the opposition what to do or how to conduct their business.
njengeZANU-PF asitsheli abantu abaphikisayo ukuba benze njani kodwa siyabakhuthaza ukuba baqhathekise ukumela abantu kulokuba balwisane ongasoze kusize uZulu weZimbabwe.
Amagqwetha kaChabangu akhokhelwa ngumnumzana Louis Uriri athi kawasoze phatheke kukhetho oluzayo amalunga e-CCC uma engavinjwa ngumthethwandaba ukuba angene kukhetho lwama-by-elections oluzaqhutshwa mhlaka 3 Nhlolanja. Kulamanye axotshiswa nguChabangu amiswa ukungena kukhetho olwaqhutshwa ngompalakazi nyakenye. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.